Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela mthakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 21 kaZibandlela 2023 igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Abantu abathathu abanabathi bahambise court banika ezwa i-remand case kulabanye badinga yabangu 70.
Isikhulumeli samapholisa elizweni u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe balokhu bephakathi kophenyo lodaba lwabantu abaphatheka ekutshayeni amalunga e-CCC eMurewa North. Uthe kulabanye abalitshumi lasikhombisa abasadingwa.
Sifo zakho inkomo yabe ivuthwe isibindi. Isibindi siyabe sivuthiwe. Thiwa ngathi besipheka. So vele inkomo yakhona kungayi attacker vela yayisile. Mina kimi sokufe 4.
Umkhuhlane obangelwa yimikhaza owe January disease oqhamuke esigabeni se-PBS eFort Rickson emangweni wensiza usubulele inkomo ezifika phose ikhulu kusukela ekuqaleni kwalinyanga. Kuhlelo abaculi bethu namhla sileqembu lerumba elidabuka eTsholotsho elizibiza ngokuthi ezabo ezako bonke. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Isikhulumeli samapholisa elizweni u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe balokhu bephakathi kophenyo lodaba lwabantu abaphatheka ekutshayeni amalunga e-CCC eMurewa North kumaviki amabili adluleyo. Uthe kulabanye abalitshumi lasikhombisa abasadingwa. Mayelana lodlame olwenzakala ezabelweni zeMatobo lensiza, uNyathi uthe uzakuzwa okuningi ngalolu daba kumkhulu wamapholisa esigabeni seMathebeleland South ngomvulo. Sizweni ingxoxo egcweleyo lo-Assistant Commissioner Nyathi.
Sizabona ngokuhamba kwesikhathi ukuthi usikhomishe jikelele u-Commissioner General uzakhuluma yini lomngameli welizwe u-President Mnangagwa. So kuthuthi kathesi angikwanisi ukuthi ngimtshele ukuthi kuzakuba le-amnesty kumbe hatshi.
Imbhobho yonke yona le kathi ivele ivela ngaphi ngoba sokulamacala amaningi adalwayo abantu besebenzisa imbhobho.
Sihlala sikhuluma hlamuzulu ukuthi labantu abanamalayisensi ukuthi babe lama-firearms kumbe babe nembhobho kumele bagcine imbhobho yabo because lingananzela labantu esibatholayo bentshontshelwa imibhobho suku zonke. Abanye bayahamba bephethe imbhobho emotheni bangama sebephuma emotheni betshiya imbhobho. Ikhanya ukuthi imota leyi ile mbhobho amasela bangabuya baphonga ukuthatha mbhobho lo sebehamba umbhobho lo sebewusebenzisa ukwenza ama-robbery. Kulabanye ababona umnikazi wembhobho angapha kabasarenji imbhobho kumapholisa. Yethi umthetho utsho ukuthi umthi angapha umbhobho kumele sihambe lawo emapholiseni. Njalo kulabanye sibabona ukuthi bayangena elizweni kumabhoda laphana besenzele yanethi thina i-smart lane of weapons sibopha abantu abaningi. So lingananzela kule izizathu eziningi ezenza ukuthi imbhobho ibe khona elizweni njalo imbhobho leyi iyangikhona abantu bayabehamba bengela license.
Sengibuya kudaba lwalaba ababotshiweyo amalunga ebandla le-MDC ebuliriro kuliviki edluleyo athi atshaywa kabuhlungu ngamapholisa e-riot. Kungani amapholisa echaya abantu njalo lenzani ngakho khonokho?
Angila evidence ukuthi amapholisa achaya abantu e-TPC kho ngokubona abantu bekhuluma kuma-social media pages. Thina umthetho utsho kahle ukuthi umuntu nxa elesikhalazo kumele ahambe ayobona u-commissioner jikelele kumbe u-officer in charge station eseduzane laye kumbe u-officer commanding district kumbe u-officer commanding proper. Njalo umuntu ophena mina ngichayiwe lamapholisa kumbe nomunye umuntu ulelungelo ukuthi ahambe ayofaka i-report emapholiseni. So nawe ukuthi abe-TPC bathe bona bachaywe lamapholisa sebeyabakhuthaza ukuthi bahambe bayofaka ama-report.
Kudlame lolu olwenzakala emre Kurewano sokungamavika amabili edluleyo selibophe njalo yine abanye abaphatheka kulolo dlame njalo baza kuya nini phambi kwamthethwandaba
sibophe abantu abathathu abantu abathi bahambise ecourt banikezwa leyana i-remand date kulabanye badinga yabangu-17
umbuzo wami wokugcina ngodlame lwematobo olwenzakala ngenyanga kamfumfu u-Okthoba ensiza le matobo kungani kungakabotshwa abantu ngoba labo abachayayo bathi bona batshela amapholisa amabizo abanye ababebazi ababachayayo
kumele ngikhulume ne-officer commanding matsau ngizamdinga on Monday ukuthi akhasele ukuthi indaba leyi ininjani kathesi
U-Assistant Commissioner Nyathi isikhulumeli samapholisa esixoxe laye esemtare ngocingo Ivandla le-MDC liqhube umhlangano walo namhla lapho ebebecubungula okuchiyeneyo okugoqela ukumisa kwesikhatshana amalunga ayisikhombisa etheswa umlando wokwephula imithetho echiyeneyo ebandla leli. Omunye wamalunga la ongumgcini isihlalo webandla le-MDC kwele Melika umnumzana Dan Moyo utshele iStudio 7 kuliviki ukuthi umkhokheli webandla leli umnumzana Monzora akala mandla o akukubaxotsha ngoba yena engazange akhethwa libandla ukuba ngumkhokheli. Ngesikhathi singena emsakazweni umhlangano lo ubulokhe kusaqhutshwa kodwa kubikwa bezamiswa phambi kwekomiti yokuqondisa ingxabano.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe, lamlela,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafube mbula.
Kuhlelo lwezamaphandleni namhla umkhuhlane obangelwa imikhaza owe-January disease oqhamuke esigabeni se-PBS eFort Rickson emangweni weNsiza usubulele inkomo ezifika phose ikhulu kusukela ekuqaleni kwalinyanga. Lokhu sokuthiye izakhamizi ziwisa ezimathonsi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi wogatsha lukahulumente olubona ngokunakekela izifuyo ezantsi emandebeleni Umnumzana Enathi Mdlongwa uthi umkhuhlane we-January disease usubulele inkomo ezingama-80 e-Fort Rickson njalo wakhuthaza izakhamizi ukuthi zidibhise inkomo njalo nje. Lo mkhuhlane ubikwa uqhamuke ngemva kokuba esinye isakhamuzi sithenge inkomo ebezivele zilawo emashwingo sasiletha esigabeni se-PBS ngaphandle komthetho. Ngemva kwesukwana inkomo lezi lezabomakhelwane zaqala ukufa buthumuthumu okwalumathisa lo mkhuhlane kulumango wahle wamemetheka. Umnumzana Themnkosi Spanda oyisakhamuzi se-Fort Rickson uthi zelahlekelwe zinkomo ezine ngenxa yalo mkhuhlane.
Sifo sakhona inkomo yabe ivuthwe isibindi, isibindi siyabe sivuthiwe thiwa ngathi besipheka. So vele inkomo yakhona kungayi-athakha vele yayisile. Mina kimi sokufe 4.
Unkosikazi Matilda Dube yisakhamuzi seFlabos eNsiza yena uthi njengabomakhelwane badlela evalweni ngoba lo mkhuhlane ulakho ukubafinyelela balahlekelwe zinkomo eziningi.
Esifisela ukuthi ngabe inkomo ziyahlatshwa kumbe zivikeleke kumbe abantu balalele imithetho yenaleyo ukuthi endaweni kungaba le mkhuhlane bangaqumisi inkomo zisiza kwenye indawo ekungela mkhuhlane khona.
Umnumzana Ezra Wadengo isakhamuzi eGungwe Gwanda South uthi lanxa lo mkhuhlane ungakafiki esigabeni sabo kube le mkhazi eminingi lonyaka kulandela ukuna kakhulu kwezulu.
Inkomo ezivelele emapulazini ngale lapho ngabe kula amabhufalo onyathi inyadizwe ezisithwalela imikhaza lemikhuhlane etshiyatshiyeneyo. Siyazama sibili ukuthi inkomo zidibhe.
Lanxa uhulumente elenhlelo zokudibhisa inkomo emaphandleni kwesinye isikhathi izifuyo zihlala isikhathi eside zingadibhanga ngoba kungela mithi. Ngokunjalo esinye isakhamuzi unkosikazi Thokozile Dube Mzingwane uthi kumele abantu bazithengele labo imithi yokunakekela izifuyo zabo.
Ikakhulu abantu sibili asifundeni ukuthi sithi sidibhise inkomo zethu emadibha lathi ngapha lathi sileyethi imithi ngoba lelani idibhele ngale vele iinkomo zakhona ziyadibha sibili ziyahamba zidibha sasa uzabona iinkomo lezi zigcwile umkhazi ungathi vele zanza idibha.
ukuqhamuka komkhuhlane we-general disease esigabeni se-Fort Rickson sokudala ukwehla kwentengo yenkomo okwamagama ngoba izakhamizi ezithengisa inkomo mahlayana nje zisesabela ukuthi zingafa yiloba nini. Nangumfuyi uMnumzana David Moyo.
Ngicela ukutshela ukuthi ibhaya elilapha lithenga inkomo eweya 400 kg, inkomokazi bayithenge $260, that is the highest. Ezinye bazithenga zigula $150-$100 inkomo, so ungasela option izakhamuzi ezibona ukuthi zingaphelelwa zinkomo, ungangcono nje bathengise ngemali engathenga idonki. Iqiniso lihle zakhamuzi nyalincenga lapha elikhona libone civil ukuthi alivumeli inkomo livala ngamabheshu, lingavumeli inkomo ezivela kulo mhlubulo wakithi ngoba zithwele ukufa okukhulu kakhulu.
Nyake nomkhuhlane we-general disease ubulale inkomo ezingamakhulu esikhombisa 700 ezansi emandebeleni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sibonge ke uAlbert Ncube okwamanje sesidedela usithandekile emhlanga esipha uhlelo lwakhe oluqondane labesifazane empilweni.
Namhlanje sicubungula indlela abesifazana abaphathwa ngayo ngamapholisa, ikakhulu nxa besekela amabandla aphikisayo wezombusazwe. Sixoxa lo Nkosazana Rosalind Ncube, isikhulumeli sebandla le-Labour Economists and African Democrats, ili elikhokhelwa ngunkosazana Linda Masariva.
Yebo sithandekile, thina udlakelo olwenzakala elizweni leluvele thina njengephathi yethu kasivumelani layo njengelidi, sithi khona akube lokuthula elizweni, abantu behambe bevota kuhle kungela kuyethuselana, abantu behambe kuhle bekhululekile bevotele upresident abamfuna, bevotele uMP abamfuna, singakhethi ukuthi khona iphathi iphe winileyo ukuthi noma uMP uphe owinileyo, sihambe kuhle abantu bekhululekile. Yiso isifiso sethu thina njengephathi, sithi hhayi udlakela lolo aluphele elizweni lapha. Iminyaka yonke kade sibona idlakela lolo liyenza ukuthi abantu kube lokufa, abanye nje bephongukufa nje kungalanto noma bayikhulumileyo beqambela namanga ngokuzondana kwabo.
Liyavumelana yini labanye benu abe-CCC ukuthi bayahlukuluzwa ngamapholisa ngokubona kwenu kumbe hhayi? Njalo lithini ngalaba besifazana ababotshwe lalaba abathi ababanjwanga kuhle ngamapholisa?
Sithi khona hayi akula muntu ofuze ebotshwe noma bona be-CC bengabotshwa. Sithi khona ababathiye bekhululeke beyenza amakhampeni zabo kungela kubophana, kungela ukukhangelana ukuthi khona ungephathiphi kumbe ungezani u-PF ungaziwona ubotshwa. Sithi khona umuntu konke kabotshwe, engabe ngowezani u-PF manxa ephambanisile kabotshwe, engabe ngowe-CC manxa ephambanisile kabotshwe, noma ukuthi khona ngowe lithi mangayiphambanisile sithi kabotshwe. Sithi umthetho kawusebenzi kodwa hayi kungabe lenketa abatshabe eyokuthi khona kubotshwe be-CC bodwa, ebezani u-PF ngazi bewone, bengazi bebulale, bengazi betshaya abantu kababotshwa. Khona pha eZimbabwe vele abantu besifazana babanjwa kuhle, especially ababewenza i-politics, singaphonga ukuthi nje bayenza i-sexual harassment noma kungabe nje kuma-Twitter, kungabe nje any platform e-internet.
Ukubotshwa kwabesifazana laba kuthinta njani imindeni yabo, njalo kuzakhuthaza abanye yini ukuthi baphatheke kwezombusazwe?
Isithandekile, siyabona lapho ukuthi khona umuntu ongumfazi sibili noma emzini nguye nje yabebambe umuzi wonke. Sibona nje okungala mama khona, abantwana bayabengela kuthaba, abantwana bonke bayabe sebebunile. Kungathi umama engafa noma emzini ngalowo, siyabona ukuthi abantwana bayasala behlupheka. Ngakho-ke mangamuntu wesifazane ngabotshwe kanje sejele, abantwana bayasala sebenjani? Abantwana bayasala sebengabahluphekile, bengasahambi esikolo, bebaya bengasafundi. Sibona ukuthi noma ama-homework silayenzwa ngabantu besifazane ezindlini, bayathethiswa abantu abangabafazi. Umuntu engaphonga ukukhuluma njengephathethwe, siyabona ukuthi khona kule sifazane eyabe ngupresident noma kuma-groups kuma-WhatsApp platform, vele ngaphonga ukukhuluma abantu vele bayahle vele bekhuluma bakufunayo. Abantu nje bayabe bekhuluma baqandimbeni sithi thina vele singama-domates. ukuthi kona vele abantu abangafazi vele akulanto abangayenza njalo sizwa abanye besithi kona Africa is not prepared ukuthi kona ingabe ibuswe ngumuntu ongumfazi amadoda vele ayalokho ekhuluma izinto bekhuluma into ezi abusive ukuthi kona siyenze upresident labantu abangafazi beke bebuse ngokuthi sibona ukuthi izindlu zonke zivele zirana ngabantu abangabafazi akulamuntu oyindoda ongayikhwanisa indlu naleyo sibona vele kubisela abantu abangabafazi wesa bengabalotsholiweyo bayesaba ukuthi bekuhambe beforward bebenza ipolitics babesithi khona uzathethiswa indoda yakho iza kuthini two uyabethwa ngamahule wonke ama-abusive names ngenye into futhi ebuyisela abantu abangafazi muva and siyekhangela ukuthi khona vele akula 50-50 bekhona ku-constitution bayesaba abantu abangafazi ukuthi khona bengene sibili ku-politics siyaqindezela njengabafazi kodwa ukuthi bebebuya sibi bephambili sibili babesesaba khona ukuthi khona uyabesuthethiswa uyabesutshela isihule sakho ongazaziyo uyabesutshela ukuthi khona umntwana nomntwana ulo baba wakhe all those denigrative words
lo nkosazana Rosalynn Nove isikhulumeli sebandla le-Labour Economist and African Democrats elite elikhokhelwa ngonkosazana Linda Masarira. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Sibonga usithandekile Mhlanga ngohlelo oluqondane labesifazane njengenhlala yenza uChris Gande ulandela ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa sihlaziya udaba lwamaphepha okuhlala lokufunda okusemthethweni eSouth Africa lolu daba selukhathaza ikakhulu abantwana besikolo okuthiwa kwezinye izikolo sebevinjwa ukuthi bayefunda ngoba abazali bengela mapermit.
Udaba lolu lubhahile babu uGandhi yikuthi nje nxa izikolo zisavulwa kuyabe kungabonakali kahle okwenzakalayo kungakaqali ukufunda. Okwenzakalayo yikuthi abantwana laba abazali kuyabe kuyilaba abaphiwa isikhatshana sona leso sokuthi kumele ukuthi ipermithi iphele. Lonyaka iphela ngoJuni ipermithi le. So umntwana uyabe laye ngalanto ebhaliweyo ungakhumbula kawabhalwanga amapermithi ukuthi aphela nini. Kuyabe kukhulume uminister. Kuthi kunjalo ebantwini akade bekhaya uyafika eboda laphana udingele ukuthi kumele ukuthi isikhathi sakho siphele enxa yokuthi emhla ka-23 January omunye kuthi eFebruary abanye bayafakelwa kuthiwe khona ngo-April. So abantwana ke bazithola besekunzimeni njalo futhi abezikolo labo mbona ngathi kuba le-confusion eyokuthi babe bengasakwazi lokuthi kanti uminister ugcine esithini ngoba lama-officials awe-home affairs abakwenzayo kakuhambisani. Omunye uyadindelwa kahle, omunye adindelwe sephiwe isikhathi esipinyiweyo, omunye adindelwe nini ngendlela ezinjengazona lezo. So ke kwenza ukuthi abantwana bathwale nzima kakhulu khona lokho kuyinto ikakhulu abezikolo khona.
Ubona abantwana abazalelwa khona ngapho eSouth Africa belabazali abavela phandle kwelizwe kunzima kanganani ukuthi baze bathole amaphepha okuthi bafunde okusemthethweni?
Ukuthi bathola amaphepha babuGandhi kunzima kakhulu kunjengokungena kwekamela ikhanda lekamela lingena eNaridini ngoba kuvinjwa kakhulu umzali wakhona nxa umzali engela amaphepha ukuthi umntwana abe lawo vele kuba into enzima kakhulu. Kuba nzima kakhulu ngoba kwenziwa even yena umzali ungakhangela ukuthi nxa usebenza ukuthi uyi-apply i-permit yakhona izinto ezifunekayo kwehluleka wena umzali ukuthi ulungise awakho amaphepha. So awabantwana ke abanzima khonapho. So ngenye indlela singathi ubunzima bamaphepha ukuthi azuzwe ngabantwana kutshengisa ukuthi ubunzima obukhona ukuthi nabazali bawazuze. Ngoba nxa umzali ewazuzile abantwana abalula. Kodwa nxa umzali engawazuzanga abantwana it's worse. Kuyinto enzima kakhulu lokho okungabizwa ngokuthiwa it's a humanitarian disaster. Into le ukuthi when ngama families that are being uprooted la yiwo a-uprootwayo ngokuthi khona liyabe lisolwa ukuthi umntwana ubonwa njengomntwana womuntu owenza ukuthi kungabi lo msebenzi elizweni. So akula muntu omfuna. So ke kulobunzima obukhulu kakhulu khona.
Lo ke bekungumnumzana Mhlanhla Moses Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, unobhala wogatsha olubona ngezemali kwelemelika unkosikazi Janet Yellen ngomgqibelo oncedise ekusunguleni uhlelo lokulethela amagetsi amandla kagetsi emaphandleni kweleSenegal. Lolu hlelo luza kupha abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amathathu lengxenye 350,000 amandla kagetsi, njalo luzasekela imisebenzi engamakhulu amahlanu 500 ezabelene nezilitshumi lane 14 states kwele Melika. Kwezemidlalo namhla sikhangela okwenzakale kwezemidlalo kuliviki kwele Zimbabwe kanye lemhlabeni jikelele. Sixoxa lentatheli izindaba yezemidlalo uThandazani Zimbwa.
Kwezemidlalo indaba ebeziphethe emathene abantu abaningi ngapha kwele Zimbabwe sigoqela ukubana iqembu leDynamos kulomkhosi ozokuba khona okuthakazelela ukufika kwabo iminyaka engamachumi ayisithupha. Sizakhumbula ukuthi iqembu leDynamos lisungulwe ngo-1963. Ngakho ke ngolwesithathu kuyona le iviki zisithi 18 kuzibandlela wona lesikuye, iqembu leDynamos bathakazelele ukufikisa kwabo iminyaka engamachumi ayisithupha.
Kulenhlelo na eziqoqwayo ukunanza iminyaka le engamachumi ayisithupha.
So kulogatsha osolusungulwe lwe ukubana lukhangele inhlelo ezingenziwa ukubana kube lomkhosi omkhulu, ugatsha abalubiza besithi Anniversary Celebrations Organizing Committee, lona lukhokhelwa nguDenford Mtashu. Umtashu uthe kuqakathekile ukubana iqembu leDynamos libe lomkhosi wokuthakazelela ukufika kwabo iminyaka yonke le eminingi. Sizakhumbula ukubana iqembu leDynamos lifike esiqongweni somncintisano owesizwekazi se-Africa iChampions League, lanxa njalo lafika lanqotshwa khona le aseKimimosa. Okunye obekusematheni abantu yikubana ijaha leZimbabwe lona elidlalela uyiqembu le-Aston Villa uMarvelous Nakamba sebethe adinge elinye iqembu, njengoba khathesi ngozibandlela kwisikhathi lesana sokubana abadlali benguqu bengatshintsha amaqembu abawadlalelayo.
Uye ozikhetheleyo ukubana usefuna ukuntshintsha iqembu njalo yibo abeqembu leAston Villa abatheka samfuni.
Ukhochi wabo unaye Emery usethe yena hayi ijaha lethu leZimbabwe elidlalela iAston Villa lingadinga elinye iqembu, bathi nxa bevala ukutshintshana kwamaqembu esekwelinye iqembu. Okunye okwenzakeleyo njalo siza kubona ukuthi abakithi bajabula kakhulu ngendlela iqembu lakithi lecricket elidlale ngayo lincintisana leqembu leIreland. Sibanqobile emdlalweni weOne Day International odlalwe ngolwesithathu. Bajikise izinto ibikhokhela iIreland nge-288 sokudlala abadlali abane, kodwa ngemva kokuna kwezulu basebencintisela ukuthi bafikise i-217 bakhona ukuyifikisa, ngakho iqembu lakithi laselinqoba. Okunye okwenzakeleyo kumdlalo wenguqu, ugatsha lwe-SRC soluthole impumela yokuhlolisisa ukubana kuyini okungenziwa ukuthi kuncediswe umdlalo wenguqu, kodwa lithe liza kuma ukuthi liwufake emphakathini. Basanika abakhokheli beZimbabwe Football Association isikhathi sokuthi bahlolisise lokho okuyikho okutholakeleyo okungancedisa umdlalo wenguqu.
Uthandazani Zimbwa intatheli izindaba yezemidlalo esixoxelayo ekobulawayo. Sizigqibe ngohlelo abaculi bethu. Namhla sileqembu leRumba elidabuka eCholocho elizibiza ngokuthi ezaboko ezako bonke eselethule idlaladela lo lesihlanu. Untunkamile Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Umholi waleli qembu uBlessing Luphahla uthi idlalade labo leli lamukelwe kuhle kakhulu ngabalandeli.
Ngiyabingelela bakithi ngokuzithoba kuhle la ngokubonga ngizehlisa phambweni balandeli abahle ngesupport eninikeza yona. Nali idlalade lesihlanu elithi iDepression. Ithi depression featuring umnyanga kala sihlobo emculweni. Mina sengihambile manje sengihambile sengase ngumkwantshubomvu. Idlalathi leli ngelesi-5 ukhumbulizo khumbula number 1 ubona idlalathi number 1 ayithi Xolisa featuring uThandi uDadewethu lapho ngasebenza khona lo mxolisi Mr. Bones. Kuzobuya ke i-album number 2 Selimathons webu-album is album number 3 ethi lidlalelane ngegeja kuzilile. So uzobuya album number 4 ethi efelweyo ayibanjelwa mashi. So uzobuya ke yona manje iDepression.
Akuna kujane iDepression nestre iDepression nestre
Lateleli lile ngoma ezisishiyanga lombili ezigoqela ethi kwakhala nyonini imichibisho lo wansuku zasa iDepression nayi luyahlabusa TSG inkohlakalo kamfundisi kanye lethi chuku chuku nci Abangathanda ukuthenga umculo wakho Luphahla bawuthola njani?
Bakithi mawungakayitholi ngicela ukuthi uxhumane nami ku 0844 383835 0844 383835. Uzosijabulela bakithi. Hayi loba bethu umgidi kaqakezeli kodwa hayi manje ngibhayi.
Qembu ezako bonke amadoda aphuma eJwane siyabonga Ntunkamile Nkomo okwanamhla sokwanele bakwethu ivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.